sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 30 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
But we also now expect that funds are not for handing or for chasing the poor rabbits and squirrels. That land must be worked upon.
Umbukiso wezokulima omkhulu elizweni oyaRare Agricultural Show oqale ngolwesibili kuyonale iviki uvulwe ngokusemthethweni namhlanje kumongameli Emerson Mnangagwa.
Intatha izindaba zime ku-third lo Jason Moyo ezixoxa nje wasofika amapolice ehamba nge-default eka-dispo qalisa ukuthi wonke umuntu engene emoteni esethusela intatha izindaba ngemboma lokunye sasesiswa eHarare Central.
Ubotshwe intatheli zindaba ezilichumi eHarare namhlanje zithapha udaba lokutshengisela kwabe MDC Alliance emahofisini eZEC. Izakhamizi zakoBulawayo zihlaba umkhulu umkhosi ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. So wezokulima omkhulu elizweni oyaRare Agricultural Show oqale ngolwesibili kuyonale iviki uvulwe ngokusemthethweni namhlanje ngumongameli Emerson Mnangagwa. Umlondolozi Ndlovu sethulela loludaba.
Umbukiso walonyaka ngowekhulu lanye 111 njalo umongameli ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukuba aqhubeke eqinisa umsebenzi wokulima ngoba uyiwo insika yokuvuselela umnotho welizwe. Umongameli uthe uhulumende wakhe uyawuqakathekisa kakhulu umsebenzi wokulima kungakho eminyakeni edluleyo ephumele inhlelo zokuphathisa uzulu wasemaphandleni ukuthi aphiwe inhlanyelo lezinye indingeko zokulima kulesi sikhathi phansi wenhlelo ezifana labo intwasa.
Kwezomnotho abemaphandleni bengenelisa ukuba lenzuzo kuyanceda ukuba silwise ubuyanga elizweni lokuba sibe lentuthuko elizweni.
Uqhubeke esithi uhulumende wakhe uzimisele ukwengeza inani lesivuno esitholakala kuleli ukuze ilizwe lingabi lendlala.
Kumele senze ngcono ukuba sibe lenzuzo kwezokulima ukuze sibe lesivuno esingcono. Ngibonga iZimbabwe Agricultural Society le National Economic Consultative Forum ngokwenza umhlangano we-agribusiness lonyaka.
Umnangagwa uncome abenhlanganiso eZimbabwe Agricultural Society abaqoqa umbukiso wezokulima minyaka yonke ngokuhlela kuhle owalonyaka lanxa ilizwe liphakathi kokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ucine ngokunikeza imivuzo kubalimi lamankampani anqobe kumncintiswano wokuba lombukiso lembukiso emihle lonyaka. Abalimi abathole imivuzo bagoqela unkosikazi Jipo Chamura ovela esigabeni seMashonaland Central ngolikulima igwayi elihle, umnumzana abafundi Mpofu ovela ezishabane othole umvuzo wokufuya inkomo. Inkampani yenhlanyelo eSidco yiyo ethole umvuzo waphezulu wokuba lombukiso omuhle, kuthi iZimplus yathola umvuzo waphezulu kumankampani akumsebenzi wezokwemba. Ugatsha lukahulumende lwezokulima luphiwe umvuzo waphezulu wokuba lombukiso omuhle ukwedlula yonke lonyaka owe-Best Overall Exhibitor. Amanye amankampani angamakhulu amabili labalimi abedlula ikhulu baphatheke embukisweni walonyaka obuhamba ngendikimba ethi Synergies for Growth, Cooperate, Collaborate, Complement to Rally Support for the Cause of Agriculture and Attendant Value Chains for Increased Production, Productivity and Profitability. Ngimele Studio 7 iseHarare, ngiyumlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zebulilima esigabeni seMathebeleland South zikhala ngokuthi amakilinika lezibhedlela lapho okuhlatshwa khona abantu ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 akhatshana kakhulu. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Sokusithi dlwe kuzakhamizi zasebulilima ngokuqakatheka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni e-COVID-19 vaccine besithi imikhankaso yemfundiso ngalolu bhubhane ikhanya isabalele njalo isikhona ngempela emangweni lo. Ukhansila ka-Ward 2 eBhalatha eGwambe umnumzana Melusi Lovson Nkomo uthi uhlelo lokuhlaba ijekiseni e-COVID-19 vaccine abantu sebelwamukela kodwa abathathisi kahle ukugqoka imask le-social distancing.
Kwaqala abantu babengavumi babethi kona lo mkhuhlane vele sekuthi amakhiwa kuphela kona kubatshani. So kathisa sephosa bekubone ngoba sekuye lawo lama cases abasebabonile senzakala ngayo i-COVID esihlokweni zabo khona lapha. Kwakathisi sebengani sebenanzelela but into anganaba kayiqinisi kakhulu yama-social distancing lama-mask.
Ukhansila ka-Ward 21 endiweni ebulilima unkosikazi Nani Ndlovu uthi bayayithola imfundo ndiso ngobhubhane lwe-COVID-19 udubo nje ukuthi abantu bagcina bengaqakathekisi iziqondiso zokuzivikela ngoba bayabe bedinga okuya ethunjini.
Bakhona abafikayo abavele engatsheni ezihlukeneyo befundisa nge-COVID-19. Ayisibo bodwa nakhona apha silo-HT eklinikhi ethendiweni ngama-village health workers afundisa nsuku ngesuku ukuthi abantu baziphathe njani ngale i-COVID-19. Bese ngibuya ukuthi khona kukhona njalo ama-problems esihlangana ngawo. Ama-problems afana lala. Kule ndlala akulula ukuhamba nje sisathenga esikuthengayo kumbe ezitolo ezinjengabo-Plumtree.
Unkosikazi Juliet Moyo weThekwane ebulilima uthi isimo se-COVID-19 emangeni wakhe asimanga kuhle. Izakhamizi zebulilima zicela uhulumende ukuba angenele asize ngenhlelo zokuziphilisa ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown njalo alethe amakilinika duzane lezakhamizi ngoba akude njalo akuhambeki. Izolo abogatsha lwezempilakahle bakhuphe umbiko othi inani labantu abahlolwe bafumanwa bele COVID-19 bedlula kancane abangamakhulu amabili 213 leli gcikwane labulala oyedwa. Ngasikhathi sinye abantu abedlula izigidi ezintathu 3,072,033 bebesebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuthi abedlula izigidi ezimbili 2,240,001 bebesebehlatshwe amajekiseni wonke ngomabili i-first le-second dose. Uhulumende uthi isifiso sakhe yikufinyelela ukuhlaba abantu abayizigidi ezilithumi 10 million ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 kumbe isilinganiso songamathumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuze ilizwe libe kusimo sokuthi livikelekile abayithi yi-head immunity. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ubotshwe intatheli zindaba ezilitshumi namhlanje ngesikhathi zidinga ukuthapha udaba lokutshengisela kwabe-MDC Alliance Vesola ukwaliswa ukungena emhlanganweni wamabandla ezombusazwe obuqhutshelwa emahofisini awezeke. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Intatheli zindaba ezibotshiweyo zibalisa uThomas Maduku, Nyashazashe Ndoro, Robert Dafumanei, Masha Ubwanya, Desmond Munemo, Leopold Munende, Kathathi Walls, Adrian Maratu, Tongai Mwenje, Lotina Chemuringai. Omunye wabalitshumi laba othumele umbiko esenkambeni yamapolisa eHarare Central lapho ababotshwe bahlaliswa khona okwamahola amabili uLeopold Munende uchasisa abahlangane lakho.
Intatheli zindaba ezilitshumi zibotshwe ngemva komhlangano wezek lamapolice cooperatives athi ukhona namhla ngolwesithathu. Intatheli zindaba zime ku-3rd lo Jason Moyo zixoxa nje ngoba iningi belingabonanga okwenzakeleyo amapholisa ezefike liphuzile. So bebephongutshelana nje ukuthi hayi bekusenzakala lokhu lalokhu. Basokufika amapholisa ehamba nge-D4D eka-Dispo oweHarare aqalisa ukuthi wonke umuntu engena emoteni esethusela intatha ezindaba ngemboma lokunye bebahlokoza amakhanda sasesiswa eHarare Central.
Lokhu kugcizelelwe ngenye intatha ezindaba uMasha Obhwanya.
Besingama-journalist ade emile efuna ukukhava idemo. Sisamile ku-third lo Jason, wabuya i-pickup yamapholisa, abanye begqoke ama-uniform, abanye in-plain clothes. Babuya basithatha bathi ngena emoteni, ngena emoteni ngokugijima. Bazanga basinika ithuba lokuthi sichase singama-journalist, sibe singaphenduli, sibabuthi sibotshelweni nabafundi zanga bafuna ukusichasisela ukuthi sibotshelweni. And the return ngasithi salitshaya vele nasafa kudala abantu esibafunayo abalenkani.
Igqwetha lilodumo umnumzana Chris Mike ngunye othunywe zinhlanganiso ezimele amalungelo oluntu ukuba ayencedisa kudaba lolu. Intatheli lezi zikhulule zingetheswanga icala ngemva kokuqeda abaholi amabili zisemapholiseni. Isimo selizweni siqhubeka sisiba nzima kulokudonselana kwezombusazwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho kumnyaka ka-2023. Ibandla le-MTC Alliance lethesa uhulumende umlandu wokubangela ukungahlalisekeli elizweni ngokwephula amalungelo enhlangothi ezitshiyeneyo zempilo ukugoqela ukufakela intatheli izindaba imigoqo engaqedakaliyo kusenza umsebenzi wazo lamabandla aphikisayo ube nzima. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zihlaba omkhulu umkhosi ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla, ukudla nokunye okokuziphilisa okuqonge ngesilinganiso sokuphose kufike kokuhlanu ekhulwini 4.8% ngalinyanga kaMpandula kuphela. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Uhlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency iZimstat lwethule umbiko oveza ukuqonga kwendleko yokuphilisa imuli elabantu abayisithupha, yona eqonge yaya ku-$39,924 ngompandula, isuka ku-$38,101.50 ngoncwabakazi. Lokhu kwenzakala iholo lezisebenzi eziningi lokhe limindawonye lapho iningi labantu lisithi alisenelisi ukuziphilisa ngenxa yentengo yempahla ezimqoka kanye lokudla ekhuphuka nsuku zonke. Njengezisebenzi zikahulumende yizo ezihlaba omkhulu umkhosi ngoba iholo lazo lingaphansi kakhulu kwesikhwama lesi. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, ufakaza lokhu.
Isimo somnotho kasimanga kahle, izinto ziyadula, ziyakhwela njalo nje okuveza kahle kamhlophe ukuthi umkhonomi uyadilika. Kanti ke balutshwana abantu abazuza leyo mali okuthiwa iyadingakala. Lale eqanjwa imali yakho incane kakhulu nxa uqathanisa lalokho okudingwa ngabantu. Ngakho ke okokuqala nje inombolo zeZimstat ziphansi kakhulu, abantu imali abayidinga ukuthi baphile iningi kakhulu kulale ekhulunywayo.
Umhlali wakoBulawayo uthi wonke umuntu usephila ngokuthengisa.
Usurvive kwangkhona sekunzima kakhulu la eZimbabwe because izinto zonke ziyadura and imali le holwa i-RTGS vele ayisisindawo ngoba izinto ziyadura. Ihlala ikhwela imali yangkhona noma ihola vele ayikuncedisi, ayimpilisi nzima kakhulu. Lokuhasla vele wonke umuntu usehasla, wonke umuntu uyathengisa, akusela profit.
Unkosikazi Nomsa Hadebe, omunye wesisebenzi sikahulumende, uthi abakwazi lokuthi baphila njani lemuli zabo ngeholo eliphansi kangaka.
Kulobunzima obukhulu ngoba izimuli zethu asazi ukuthi sizenzeni ngomunye wakhona elizweni. Khathesi nxa sikhangela ikholo lethu lemali esiyibona kumele iphathe imuli ye-6, siyazibuza ukuthi siphila ngaphi.
Umnumzana Michael Mkandla osebenza ema-industry akoBulawayo uthi imali abayitholayo emsebenzini incane kakhulu ukuthi labo baphile kuhle.
Amankampani amanye ayapha imali engange-$45,000 ngenyanga, kuthi amanye amakhampani anjenge-PG Industries aholisa abantu imali engange-$18,000 okudanisayo kakhulu. Nxa sikhangele umehluko wakhona silokudana kakhulu ngoba silendleko eziningi ezifuna ukubhadalwa. Kugcina kusenza lathi sibe sesithengisa okungekho emthethweni.
Ingcwethi ezicubungula ngezomnotho zithi lokhu kuqonga kwendleko yokuziphilisa kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yokudla lendingeko zempilo kanye lokuwa kwesisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa lemali yakwamanye amazwe, ikakhulu idola leMelika. Ngenyanga kaNtulikazi Uhulumende uthembise ukwengezelela iholo lezisebenzi zakhe ngesilinganiso sokungama 50% ekhulwini i-50%, kodwa ingcwethi zezomnotho welizwe zithi lokhu sekugugudekile ngenxa yokuwa kwedola leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sicubungula ingxaki ezibhekane labesifazana labasakhulayo ekubhaliseleni ukuvota kuhlelo olusaqhubekayo olwe voter registration exercise. Amalunga amabandla aphikisayo athi abotshwa amahlayana kulandela ukubotshwa kwamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party, lawe bandla leMDC Alliance, kusanda ukubotshwa ilunga leMRP, umnumzana Patson Xaba okuthiwa watshontsha imali entaba zinduna ngesikhathi ibandla lakhe litshengisela epulazini lomlungu bezama ukuvimba umsekeli webandla leZANU-PF ocatshangelwa ukuba wangena ngenkani kuleyo ndawo. Abakubandla leMDC Alliance labo bathi bathwaliswe nzima ngamapholisa ababophela ukuqhuba imihlangano ngesikhathi kumemetheka igcikwane le-COVID-19 kanye lokuzama ukungena emhlanganweni obuqoqwe yikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission namhla. Izeki ithi bandla leli kalila mvumo yokungena imihlangano eqhutshelwa eHarare lezinye indawo zelizwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Alphonse Fuyane okubandla leMRP lomnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba Mpophoma edalele ePhalamende ekubandla leZANU-PF. Umnumzana Fuyana usungula lengxoxo.
Isimo eZimbabwe sithanda ukushuba, sithanda ukuba sibili kakhulu ngoba sibona uhulumende eqhubeka ngoncindezelo lwakhe lokuncindezela abantu, engafuni ukuthi abantu batshengisele ngokusemthethweni ebabopha. Kwazise iZANU-PF vele iseva iphila ngakho khonokho ukubopha abantu abakhompyutha layo ukuze isali iyodwa yona esidlangalaleni.
Ye, kambe kunjalo yini baba Chuma?
Into ekhona yikuthi iZimbabwe njengamazwe onke nje amanye jikelele ahlaselwe lubhubhane lwe-coronavirus. Kulezinto ezithize ezivumelekayo, kulezinto ezithize ezingavumelekiyo. Njalo okuqakathekileyo ukulandela umthetho yinto eqakathekileyo kakhulu empilweni zabantu, ukuthi into zonke zihambe kuhle, ngoba the moment omunye lomunye esenza umathanda akusuze kwaphela kuhle kwento kwangikhona, ngoba abanye omunye umuntu nxa uyezwa umathanda ozagcina eseyinfrinja i-right eyomunye umuntu. Lathi sinje siZANU-PF nxa silento esinukwenza sinomhlane sinukwenza siyahamba siyocela imvumo, sibhala incwadi to the officer in charge of that area ukuthi bakithi akusivume lapha sifuna ukwenza umhlangano othize la, basiphendule le mpendulo zakhona ngaze kutshengise zikhona.
Fuyane, so nxa sikhangela ke kuya phambili ukuthi lizakhankasa njani xa kuthi lingazama ukwenza imhlangano liyabotshwa?
Uyakhuluma ukuthi abantu belandele imithetho emayelana ne-COVID. Esikunanzelela ukuthi ibandla leZANU-PF lisebenzisa amapholisa, lisebenzisa i-COVID ukwenqabela abantu ukuthi bakhankase, kodwa lona liyakhankasa ezabelweni. Kodwa lona njalo sibonile ama-super spreader events from i-COVID, kusukela i-COVID iqalile, kungathi okuginimbi abantu begcwele endawonye, ngabe yayivele izihlupha ikhathalela impilo zabantu, yayizowastopha lawo ma-super spreader events. Kodwa thina njengebandla leMthwakazi Republic Party, okunye okusikhathazayo ukuthi abantu badojwa emgwaqweni kuthiwa bafakwanga emamaski besiwe e-police station, phele sebeminyene e-police station. Uyivimbela kanjani i-corona khonoko? Njalo sileyo u-organizing secretary wethu obotshiweyo okuthiwa ngesikhiwa ama-charms up charges, kuthiwa utshontshe i-$14,500 enjini ka-Ambrose owezanu-PF. Ma bemthethe emzini wakhe okuvikeleke i-corona on these charms up charges, ngesiyamfaka ekhami esazi kahle ukuthi amajele akithi a-overcrowded uyivikela kanjani i-corona. Yebo, siyakuzwa lokho okokhetho, kodwa abantu vele bahleli ngaphansi kwengcindezi yokutshelwa into abangazaziyo uhulumeni wezanu-PF. Ukusho ukuthi zanu isizaqhubeka ihona ihlukumeza abantu, ithemba ukuthi abantu baseze batshengisele ngoba ibisicasha ngemva kwe-corona.
Thuma, ukuya phambili kumele kwenziweni?
Asihlaleni singabantu abavumayo ukubana asisoze siphile njengenyamazana, sizaphila phansi kwemithetho ethize. Siyilandele leyo mthetho, uzabona ubana impilo zethu ziyaba lula kakhulu, akula lutho luzabe lusikhathaza kangako. Baningi abantu abaku-opposition, baningi abantu abakumthakazi, baningi abantu abaku-MDC ozapha labanye abangakazi bebona umnyango we-police station, abangakazi bebone umnyango wejele, ngenxa yokuthi noma besenza khonokho abakwenzayo bakwenza within the limits of umthetho, the law. Ngakho ke nxa bekwenza kunjalo umthetho awufiki ubahlukumeze. Umthetho okuhlukumeza nxa uzama wena ubana uwephule kumbe u-oppose. Ungavele uwephule uyakubamba vele, kodwa ungahamba la kuhle, liyahambisana kuhle kuze kube nini nanini.
Lapho lizwe umnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF, lo mnumzana Alphonse Fuyana webandla leMthwakazi Republic Party bexoxa loGibbs Dube weStudio 7. Abesifazana bathi babhekana lengxaki eziningi nxa befuna ukubhalisela ukuvota, ezigoqela ukuhamba umango omude ukuyafinyelela lolu hlelo, ukuswelakala kwezithupha lencwadi zokuzalwa ikakhulu kulabo abathinteka ngesikhathi segugurawundi, kanye lokuguquka kwamabizo alabo asebetshadile kumbe abehlukane labomyeni okufanele bedinge amanye amaphepha okufakaza lokho. Unkosikazi Barbara Tanyanyiwa, isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance, uthi baphakathi kokuqhuba uhlelo olubizwa ngokuthi Qoki Gogoyi, lapho abaqoqodela abantu ezindlini bekhuthaza abesifazana ukuthi bevote.
Bafundisa ngokuhle kokuthi barejiste ukuvota, njalo lokuthi bakhiphe abantwana babo abasanda kufikisa 18 years kumbe abazafikisa 18 years ngo-2023 ukuthi bakhuthaze. Kungani sathi Qoki? Ibala elithi Qoki umuntu oyabezehlisa nxa engena emzini ongaso wakhe. Gogogoyi ngesishona, you'll be humbling yourself, ucela ukuthi ungene emzini bakuvumele.
Balwamukela njani abantu? Njalo lilubona njani singathi ngesilungu iku-accessa lokho kubona ukuthi ngempela lilomthelela omuhle?
Baba, singabanika i-transport. Abantu ababeberejistile abaningi bangikhona babhalwa phansi amabizo okwenzeka ukuthi sibe le-record ukuthi sibe sazi ukuthi abantu esibahugileyo ukuthi bayibhalisa bangaki. Ngenxa yokuthi kusasa uzizwa sokuphuma emaphepheni ukuthi kobulawayo ngenyanga September kurejista abantu abayi-2, thina sabe sikwazi ukuthi kurejista abantu abayi-100. Siyakhona ukuthi sikhulume ukuthi iphepha leli lamanga abantu abarejistileyo abangu-100. Nansi ithiwa yiwithi i-evita abantu barejista abayi-100.
Abesifazana babhekana le ngxaki ezinjani kathesi ku-voter registration exercise?
Ingxaki zikhona sibili kakhulu ekuthini indawo ezibhaliselwa khona kumbe lapho kurejistwa khona zinlutshwane, njalo ukuthi abantu bayefika khonale kufuna izimali. Nginganika umzekeliso wakobulawayo Sandekile, indawo lapho kurejistwa khona inye kuphela ende kusefamona. So abantu abahlala emalokitshini babemele bagade kabili ukuhamba, bagade kabili ukuphenduka ukuthi umuntu ayirejista. So ngenxa yodubo lolo lukhona, umuntu uyakhangela ukuthi ifor usa leyami le engilayo kulokuthi ngihambe ngiyebhalisa ukuvota, ngcono ngithengela abantwana ukudla. Kungani izekhi ingavuli indawo eziningi lapho kubhaliselwa khona abantu ukuthi bayevota? Njalo kanti kungani bengayenzi ukuthi abantu barejiste online Sandekile? Nxa ngikwanisa ukuchecka online ukuthi ibizo lami likhona yini kuvoters roll, ngizayehluleka njani ukuthi ngirejiste online? Omama abaningi bagcina besileka ukuyavota. Kodwa sifuthanda ukuthi sibonge amanye ama-organizations ancedayo ngezimali zokuthi abantu kumbe i-transport ungabona into usuyidubekela khona kwililungelo then usube kwazi ukuthi kulodubo olukhulu kakhulu even ibhethi nxa ngingakutshela kathesi sithandekile ibhethi sibili ngilo mntwana mina obelethileyo mhlaka-5 May umzukulu wami akabi le birth certificate uyehluleka ukuthi athole that confirmation record akabi layo up to now so because umntana wami she's a girl so ngumama la yiyo ama-problems ahlangana labo ma so nxa ezaqalisa ukuhlangana lama-problems anje akungitshela ukuthi lapho esiyakhula esiyakuba umama omkhulu kuzahlangana lezinto ezingaki endleleni
lo ngunkosikazi Barbara Thanyanyiwa isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le-MTC Alliance esixoxelayo esebhilithane. Inkampani yendizamtshina e-South African Airways isiqalisile umsebenzi wokuthwala abantu lempahla ngendizamtshina kuhambo lokuya eZimbabwe lokuphenduka ngemva komnyaka olengxenye indizamtshina zayo zingaphaphi. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Bekunjabule enkulu kusebenzi ze-South African Airways ngesikhathi indizamtshina yokuqala yale nkampani isukuma e-OR Tambo International Airport eJohannesburg ilubhekise eHarare. Bese kulo mnyaka olengxenye lezisebenzi zihlele emakhaya kulandela ukuphelelwa imali kwenkampani yabo kwabangela ukuvalwa kwayo ngo-2019. Ekufikeni wayo eHarare ifice izisebenzi zayo e-Robert Gabriel Mugabe International Airport lazo zithabe zimazite. Umeli we-South Africa eZimbabwe unkosikazi Rejoice Mabuda Fassie laye obekhona ngesikhathi indizamtshina yakuqala le isehla eHarare utshele bezindaba ukuthi kuyinjabulo enkulu ukubona indiza zale nkampani zibuyela emoyeni.
It is very, you know, heartening. Sizaqinisekisa ukuthi indizamtshina zethu aziphindi zisuke emoyeni.
By all means to keep it there.
Umsekeli kampani Tambo Gatsha lwezokuthutha eZimbabwe umnumzana Mike Madiro laye obekhona esilindweni sendizamtshina ngesikhathi fika utshele bezindaba ukuthi ukuphapha njalo kwalezi ndizamtshina lithuba elihle kubosomabhizimusi lezihambi eZimbabwe.
Obviously that means better service for
ukuhamba kuza kuba lula lezi amabhizimisi ziqine nko
the tourism industry and the business community.
Ophethe zezimali kwinkampani ye-South African Airways umnumzana Fikile Mhlonhlo uthi bakhangelele ukuthi ngokuya kwesikhathi zande indizamtshina esihambela kwamanye amazwe.
It exceeded our expectations. Again,
besingakhangelelanga ukuthi ngamalanga okuqala siyaphumelela kangaka.
Load factors far exceeding 70%. It's a good day.
Ekuvuseleleni linkampani uhulumende usebenza ndawonye lenkampani ezimeleyo eThatso Consortium ukukhangelela ukuthi ifake amarandi angamabhiliyoni amathathu lengxenye 3.5 billion rands kulinkampani okuzenza ivuke ngokugcweleyo. Ngenxa yokuthi South African Airways inkampani kahulumende intengo yokugada ivame ukuba ngcono nxa uqathanisa lezinye indizamtshina okwenza iningi labasuka eZimbabwe loba abayakhona basebenzise yona kakhulu. Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Singakehlukani-ke ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umbukiso wezokulima omkhulu elizweni oyiHarare Agricultural Show oqale ngolwesibili kuyona le iviki uvulwe ngokusemthethweni namhla ngumongameli Emerson Mnangagwa. Kubotshwe intatheli zindaba ezilitshumi eHarare namhlanje zithapha udaba lokutshengisela kwabe-MDC Alliance emahofisini eZimbabwe Electoral Commission. Izakhamizi zakobulawayo zihlaba omkhulu umkhosi ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.